abantu sebeyatho ngokuthathwa abantu besongobotshwa ekuseni usuka endlini yakungakayifika lapha ezitolo lapho ufuna ukuyathenga khona solakasobotshwa ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth kudistrict okwabotshwa emalangeni adlule ibanganyana elinganani esuka endlini yakhe ube sebotshiwe walisa enkambeni waba ngumuntu omele ukuthi akhiphe i-500 leye-5 indaba bayeyi-lockdown akukhange ngilifise kahle kubonakala ukuthi i-lockdown leyi ivele i-lockdown ukuthi sikhuluma ngento ze-politics sokubotshwa ama-political leaders ayi-political party ma umuntu ebotshwa lapha kanti kuyathiwa umuntu uyabhadaliswa imali ye-5 but khonokhwana ukuthi imali leyi efayini ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lowu uyenze icala yini sokuphonguba yinto nje efana nayo sokuyi-uniform yokuthi izinqongozele ukuyandibhadala imali 5,000 ngokubona kwani kuzavuka kukhathaza kusasa ngoba ezimbabwe akufanani lasebotswana akufani lase-south africa e-south africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise yirinde ngesikhathi se-lockdown lesi but ezimbabwe umuntu is getting zero is getting nothing umuntu yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapho aphila khona
ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu bazephulile iziqondiso ze-lockdown kodwa beziphandela
angeke ngithi kona abantu bayebeqamulile iziqondiso ze-lockdown after isikhathi esasaba ukuthi i-interview 6 ngoba abantu engabe sebeqamule khona iziqondiso ze-lockdown but abantu babotshwe eningi even ngo-8 okulolisweni iyabotshwa kwabona ababotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube ine ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba le ilizwe alifanani lala amanye amazingo abantu sibabezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba angeke phela uthi ulabantwana endlini uphonke uvuke uhlezi ngokuba zizakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi bayashona behlezi into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni leflandri lapho engikhona kathi emakhaya kuyenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyefika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka amasiki njengendlela abatshelwa ngayo abantu basanithayizwa emashopu lapha ezindlini akunama-sanitizer.